Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkelanga njabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 2 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Ukhulumende weZimbabwe wazise izolo ukuba kulabantwana abangamashumi amathathu lanhlanu ababulewe ngumkhuhlane wendingindi phakathi kwenyanga eyodwa eHurungwe eMashonaland West. Ngesikhathi amazwe omhlaba enanza ilanga lezisebenzi izolo leMay Day, abeZimbabwe abaphandle kwelizwe bathi kulutshwane abangakuthakazelela ngoba basebenza nzima bengaholi ohambelana lemisebenzi abayenzayo. Isigaba seFlorida khonapha eMelika sesiqale umthetho obopha omama abakhipha izisu esezedlule amaviki ayisithupha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukhulumende wazise izolo ukuba kulabantwana abangamashumi amathathu lanhlanu ababulewe ngumkhuhlane wendingindi phakathi kwenyanga eyodwa eHurungwe eMashonaland West. Isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana ulobe enkundleni yokuxhumana yebulenjini AX esithi abantwana laba ngabakholo lesipostoli olingavumela abantwana ukuthi bahlatshwe loba ukuthontiselwa imithi yokubavikela emikhuhlaneni. Udaba lokubikwa luphume ngemva kokuba elinye ilunga lebandlaleli ligijimisele abantwana abane esibhedlela seKaroi, ababili batholakala belomkhuhlane wendingindi, abanye ababili batholakala belomkhuhlane wamatitiyane. Ingcwethi zithi abantwana abaningi abokholo lesipostoli basengozini njengoba bengavumeli ukuhlabisa abantwana. Ngomnyaka ka 2022 abantwana bedlula ikhulu lengxenye 157 babulawa ilo mkhuhlane owahlasela abedlula inkulungwane ezimbili i 2000. Ukuhlazelwa ludaba sigoxa lomgcini sihlalo wekomiti yephalamende ebona ngezempilakahle uMnumzana Daniel Molokele.
Kubuhlungu ukuzwa ukuthi abantwana sebephelile ngomkhuhlane lowo. It's very unfortunate ukuthi kulodaba olunje and we are very disappointed.
Pho umbiko elilawo kuhulumende kumbe labo abakhokhela uhlangothi lwezempilakahle ngothini ngalesi sikhathi sibona ukuthi kulabantwana abafileyo ngenxa yokungaqakathekiswa kokuhlatshwa amajekiseni ikakhulu yilabo abokholo lwesipostoli.
We call upon the government of Zimbabwe to step up our efforts to protect our children. No child should die from measles. In fact, in other countries, akusela measles.
Udubo lolu ayisikho kwakuqala ukuthi lwenzakale ngomnyaka ka-2022 kulabantwana abedlula bona i-150 ababulawa njalo yilo mkhuhlane. Yiwaphi amanyathelo eliwathathwa njengekomiti ukuthi lenqabele ukuqhubekela phambili okodubo olunje?
Kubuhlungu kakhulu ukuzuthi abantwana sebephelela ngomkhuhlane lowo. Sikhangelela ukuthi sizaba nomhlango maduzane lo Minister of Health. Ngeyinye yezindaba esizakhuluma laye ukuthi size ukuthi amanyathelo abalawo njengeministry yokuvikela ukuthi abantwana bengaqhoyi besifa imizamo yabo njengeministry. Ngemva kokuzwa lokho kuyakhulunywa yiminister kumbe yiministry, sizabona thina njengecommittee ukuthi sizathatha amanyathelo.
UMnumzana Daniel Molokele ngumgcinisalo wekomiti yephalamende ebona ngezempilakahle. Ubexoxa ecingweni leStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Ngesikhathi amazwe omhlaba enanza ilanga lezisebenzi izolo eleMay Day, abeZimbabwe abaphandle kwelizwe bathi kulutshwane abangakuthakazelela ngoba basebenza nzima bengaholi okuhambelana lemisebenzi abayenzayo. Abanye bakhala ngokuthi babhekane lenzondano evela kuzizalwane zamazwe abahlala kuwo. Intatheli izindaba eStudio 7, umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kulezi zizalwane zakweZimbabwe eziningi ezachaphela emazweni angomakhelwane afana leSouth Africa, Botswana lamanye, kuthi njalo abanye bayaphetsheya kolwandle emazweni agoqela leBhilithani, Melika, Australia, Canada lamanye, ngesikhathi bengathola amathuba emisebenzi eZimbabwe ngenxa yesimo esibi somnotho. Umnumzana Mkhululi Moyo ungomunye wabaningi benzalo yeZimbabwe yachapha umngcele yangena kule Botswana isiyadinga kokuziphilisa. Umoyo uthi noma nje kuphileka phandle kwelizwe uma uqathaniswa lekhaya kukhona okubahluphayo.
Kule inye ingqondo engesike ngayizwa ikakhulu abantu abasebenza ezindlini lapha, thola ukuthi amakhiwa abo ababavumeli ukuthi bethathe amakhiwa.
Lo ngumbono njalo wethu lo nkosazana Simanga Dube ohlale eHebron yena othi ezindlini kunzima ngenxa yokuthi kabavunyelwa ukuthatha ikhefu njalo kabakwazi ukuthi bangaphanyeka ngaphi isikhalazo ezinje.
Nxa ungama-holidays abaningi kabachayisi ngendlela zokuthi ama-boss abe batshela ukuthi ama-holidays lawa ngabatswana.
Ezinye isikhalazwe ukuthi abaqhatshi abafuni ukuhlawulayo iholo eliqondileyo kumbele kusivumelwano ikakhulu kulabo abangalamaphepha ukusebenza kwele Botswana. Umsekeli womeli weofisi yeZimbabwe kwele Botswana, umnumzana Witness Ngwenya, usanda kutshela umsakazi weStudio 7 ukuthi baphethe indaba ezitsheniwe zabantu bekhaya abakhonona ngesiphatho esingalunganga ezandleni zabaqhatshi elizweni lelo.
Ziningi izindabane ezifika lapha kithi, sibhalelwa ngabantu bekhala kakhulu ukuthi ngikhona bale nkinga yokungabhadalwa.
Uhulumende weSouth Africa uphezu kwemizamo yokuqinisa imithetho yokuthola amaphepha ohlala kanye lokusebenza kulelo lizwe okuzavalela phandle inengi labeZimbabwe. Isikhulumi senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi, uthi ikakhulu abanye lancwadi zokusebenza eSouth Africa yibo abathwele gadalala.
Ikakhulu izisebenzi lezi ezisebenza emapulazini, imisebenzi yezindlini, ama-domestic workers.
Kunakanelwa ukuthi kulabeZimbabwe abadlula isigidi ezine babasebenza ngaphandle kwelizwe lifuqwa ukuswelakala kwemsebenzi ekhaya. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSavron kwele Botswana.
Kule ngcwethi kwezombusazwe lezenotho ezithi ibandla leZANU-PF selisebenzisa zonke indlela zokuqhubekela phambili libusa ilizwe, ikakhulu ekulungiseni imali entsha efana leyohlobo lwebond, ama-bearer checks, ama-RTGS, leZimbabwe Gold kumbe iZIG. Bathi konke lokhu kwenzelwa ukuba lingasuswa embusweni. Zithi kumele bengakwenzi lokhu ngoba kubhidliza umnotho welizwe. Abakubandla libusayo bathi akwenzakali ukuba kwehlukanise umbuso walo lezomnotho okugoqela ukudinda imali entsha yelizwe. Ukuze sihlaziye udaba lwalo, Gibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya okwinhlanganiso yeCommon Market for Liberal Solutions kanye lomnumzana Patterson Sivanda okubandla leZANU-PF. Ungwenya usungula lingxoxo.
Ikhathi elingasibe kwazi ukuthi ilizwe linye ngalinye lifanele libe le mali yalo. Kodwa kuqakathekile ukuthi uhulumende wethu babe nengqondo yokuthi bengaze bahlanganisa imithetho yemali kumbe i-monetary policy lezinto zomhlangano wezami, ngoba yikho kuzaphambanisa-ke ivalu yemali. Ngingathi sebebhizisa-ke iminotho senza ama-programs ye-politics sebedinda imali eneningi. Akuqonde kathesi ukuthi ukuze sibe lethemba lamaziki kakube ne-link elizimele lodwa lingaze lavoxa izinto zemali lalokho okuhambelana lombuso welizwe. Yinto ngakutho okwakhathesi.
Yes, ibuye kuyo Sibandu uyamuza lapho ungwenyu yathi ukuthi lapha kumelanga kuhlanganiswe inhlelo zeZANU lakhonoko ukuthi kudimba imali kwagcina kuphambanisa ivini leziki yena leyi. Ungathini khonapho?
Angazi-ke nxase umnotho wezanu ungwenyu usithela so ukuthi umnotho wezanu uthi ngenxa yesilimi sezanu singasikhuluma ngemali sikhuluma ngendaba zelizwe. Usengenisa ngathi izanu izani iyabusa. Angidinga imali yezani na eyikhangela ngokuthi ngoba iyimali kuse izanu umbuso wezanu. Umbuso wezanu vele yebusayo sikutshela ngo-1980 nakhani lakho lokho vele iyavusa izivuse naye ivuse le mali zona ezakhe ena kamele iqinise sifuna njengelizwe ukuthi sesivule ikhedi elitsha sivule siyenze into ezaphumelelisa ilizwe singabe lokho sikuyela heyi zanu heyi ini ini ha-a asibe kumene ukuthi kuthiwa ngoba lokho ngezani ngoba laye engungeni anjalo izani ngathi ungungeni angayala athi angisongenya ngoba izani sithe ungungeni inxa yesethala izidi ithiwa nokuzala yena ibizo lakhe uyaliyala izidi lina lezimbabwe asiyamukeleni yiyona le sikhona esiqalisiwe njengongwenya abe ngumuntu othi iya nasi imali ake siyisapotenini sisonke njengamazimbabweni sokubuye lokhu umbutho wezandla yikho lapho kusikelela khona njengezimbabwe ngoba thina sesa-indoctrinator kwathiwa kumele sithinte sithinte umbutho sithinte sithithi izandla izandla kayinaproblem
ngwenya ngena khona
ukuthi uthi vele isibandakazi sikhange ngikhulumileyo ungasikhangelisise inyawo kuyaqalela ngaphi uGideon Gono lo John Mangunda basuka bathi behlanganisa i-monetary policy lama-program ama-political programs ezanu o-metronization o-extra that khona i-quasi-fiscal expenditure kuthengwa izimali zidingwa kuthengwa amabhasi ezupko ayethwala abantu bezanu mina ngithi khona hhayi asisoze sikhangele khona ngithe khona mina imali amazidi nxa ibhenki i-reserve bank yezimbabwe ingazimela iyodwa kungaze kwahlanganiswa ama-monetary policy lama-programs ama-political programs ezanu ngoba ye lula engazathi yena hhayi kutheni iprogramu ezanu le-monetary policy kodwa izanu phela yilo iqembu elibusayo so kungaba lama-temptation okuthi baninde imali befinansa ama-programs ezanu vele wathi uGideon Gono laye wathi wavuma bafowethu wathi i-elephant in the room yi-political problem so kungake kuqathaniswe ukuthi kule-monetary policy e-independent lamagalo kule programs a-independent hhayi ngibona ngathi izidi ngaba lelosisizo esihle
ye siyakuzwa kakhulu ngwenya ngingena khonapho-ke mdaweni
inyamuza uphumama monetary policies izanitef izobe ivusa but yena ukhuluma ngama-policies aphi inxa yesekhuluma ngabo from independence independence sivele siyayazi sonke sazalwa sonke ngo-1980 sasesizele kwayenzeka kwayenze kwakwenzakalayo kathesi sikhuluma nge-monetary policies ezisekela izidi shuwa obond oratvs sabeloko sibhesa ngabo ukuthi heyi business i-business yebona ye kwehlula babheja babebhejana shouthi le ayisoziiwe le ayisoziwe le ayisoziwe le sidi yangikhona sesilaba umkhonazi labo asebesisiza kwanjani akuvumi khonapho mina ngithi asisebenze nini qhube nini izidi imali lathi sibe ngabantu esithi zathi sikuphila baba le mali esebenzayo elizweni ila manje imali leyo zabaloko sithi kwabo nabo zigqobo nabo RTGS abangasebenzanga vela kusebenza nxa kungasebenzi iphela kwenzeni akusela muntu ezayisebenza niyomali imali yezimbabwe ngeyezimbabwe ngeyelizwe lethu lakha sithini sathi siphila sathiya sokule mali esebenzayo.
Lo ngumnumzana Patson Sibanda okubandla lezano PF nomnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiswa e-Common Market for Liberal Solutions bexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7. Embikweni ewethule ngomnyaka ka-2023, inhlanganiso ye-Transparency International ithe amazwe amaningi awe-Afrika ayehluleka ukulwisana lenkohlakalo. Amazwe la agoqela eleGhana lapho ugatsha lwe-Commission on Human Rights and Administrative Justice oluthi imali kahulumende engaba yisilinganiso samachumi amabili ekhulwini i-20% iyebiwa. Inhlanganiso ezizimeleyo sezingena emkhankasweni wokuqeda inkohlakalo le. Kubika uNtungameli Nkomo owe-Studio 7 ehumutsha udaba esilethulelwe ngu-Isaac Galetzi ngesiNgisi ese-Accra.
Intatheli zindaba zakwele Ghana ezisebenzela iphephandaba le-Fourth Estate lona eliphansi kwenhlanganiso ye-Media Foundation for West Africa zihlela udaba lophenyo oluzaveza imfihlo. Umhleli waleli phephandaba uKofi and Chill uthi,
"We work with Ghanaians, we work with whistleblowers.
Sisebenza labantu baseGhana abasinikeza imfihlo. Sikhangela udaba sijule ngalo. Sibe sesilwethula enkundleni zobulembu be-internet. Siludinde, silufake ku-YouTube kumbe senze i-documentary."
Iphephandaba leli lethula indaba eziphathelane lenkohlakalo. Kusukela lisungulwa ngomnyaka ka-2021. Selethule izindaba ezinengi eziveza sobala imisebenzi yokungethembeki. Olunye lwendaba lezi ludaba lokuchaya impahla yeziphathamandla zikahulumende kulandela ukwethulwa komlayo owawuphoqa ukuthi zivezele umphakathi impahla yazo. I-Fourth Estate yakhweza lolu daba ku-Commission on Human Rights and Administrative Justice yakwele Ghana yona eyavula uphenyo. U-Enchil uthi,
"So when we did that story,
ekwethuleni kwethu lolu daba iziphathamandla zikahulumende ezingamakhulu phose amathathu 294 zahle zaphuthuma zaveza impahla yazo. Ukuphuma kwabo egcekeni kwathumela umlayezo omuhle kuziphathamandla zikahulumende."
Abakhankasela ukulwisana lokungethembeki eGhana bathi inkohlakalo isibhahile. Lanxa nje ilizwe lethule umkhankaso we-National Anti-Corruption Action Plan, okuluhlelo lokulwisana lokungethembeki. Unkosikazi Awelena Ada ngumqondisi wenhlanganiso yeGhana Integrity Initiative.
"The National Anti-Corruption Action Plan,
uhlelo lwe-National Anti-Corruption Action Plan lwalusipha umlandu wokulwisana lenkohlakalo, kodwa uzananzelela ukuthi kulamaphutha amaningi angakhangelwayo, ngakho lokhu kubangela ukuthi umkhankaso lo ube nzima."
Amanye alawo maphutha agoqela imithetho engelahlonzi evimba umsebenzi wengatsha zikahulumende ezilomlando wokuphenya lokubopha iziphathamandla zikahulumende ezingethembekanga. Inhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-Center for Democratic Development, ECDD, zigcwalisa leso sikhala ngokwenza lumsebenzi. Ngo-2017, inhlanganiso le yasungula uhlelo lwe-Corruption Watch Project ngenjongo yokwehlisa inkohlakalo kungatsha zikahulumende ngokubamba iqhaza lomphakathi. UKojo Pumpuni Asante ngumqondisi we-Advocacy and Policy Engagement ku-CDD.
"We are able to do original investigations.
Siyenelisa ukwenza uphenyo olujulileyo. Silentathele izindaba ezifundelela umsebenzi. Siyazama njalo ukuphenya indaba esicabanga ukuthi aziphenywanga ngokujulileyo. Sibuye sivuselele njalo lezi ndaba eziyabe sezafakwa eceleni abantu bakhohlwa ngazo."
Umkhankaso we-Center for Democratic Development eminyakeni engamachumi edluleyo ukhanya uphumelela. U-Asante uthi,
"We didn't want
singafuni ukuthi abantu bakhohlwe nje ngodaba lwenkohlakalo. Besifuna ukuthi luhlale lusemgondweni yabantu babekwazi ukuthi kumele siqhubeke sisilwa ngokungethembeki, ngoba siyakunanzelela ukuthi abantu sebebona njengathi inkohlakalo yinto ejwayelekileyo."
Kungenxa yenhlanganiso ezizimeleyo ezifana lale ukuthi umzabalazo wokulwisana lenkohlakalo uhlala usemqondweni kaZulu ngaso sonke isikhathi. Umqondisi wenhlanganiso yeGhana Integrity Initiative, uMary Awelena Ada, uthi,
"Both as anti-corruption and governance,
ababona ngokulwisana lenkohlakalo sebenze umsebenzi omkhulu, sebenze uphenyo oluveza ukuthi inkohlakalo ibhahile njalo kudingeka ukuzimisela ukuthi siqede.
I-Transparency International ithi eminyakeni emine edluleyo umkhankaso wokulwisana lokungethembeki kweleGhana udlalela ndawonye nje kawuyindawo. Nyakenye ilizwe leli akula mklomelo lowodwa eliwutholileyo oveza ukuthi lilwa lenkohlakalo. Lokhu ngokwesine iminyaka ilandelana. Phakathi kwamazwe angamakhulu phose amabili 180 eleGhana likuzinga lamachumi ayisikhombisa 70 kundaba zenkohlakalo. Ingcwethi zithi ukuboshwa kweziphathamandla eziphatheka kumsebenzi yokungethembeki kungaba yinto emqoka ekuqedeni lolu dubo. Udaba lolu siluphiwe ngesiNgisi intatheli yeVoice of America uIsaac Kalezi ekweleGhana lwahumutshwa yimi uNtungameli Nkomo.
Okwenzakala eMelika. Isigaba eseFlorida khonapha eMelika sesiqale umthetho obopha omama abakhipha izisu esezedlule amaviki ayisithupha. Kumkhankaso okhetho lokudinga umongameli lwalonyaka owayengumongameli umnumzana Donald Trump uvikela umbono wakhe okuthi izigaba ziphiwe amandla okukhetha ukuthi udaba lokukhipha isisu luphathwe njani. Umongameli Joe Biden uthi ukupha izigaba lomthwalo kufaka omama engozini. USkott Stearns OFOA usiqoqele lolu daba esilethulelwa kuStudio 7 ngoChris Gande.
Umkhankaso kaBiden ufaka udaba lwelungelo lokuzala emqoka. Umsekeli kaBiden unkosikazi Kamala Harris ukhankase esigabeni seFlorida ngelanga lumthetho oqale ngalo.
This is a fight for freedom. The fundamental freedom to make decisions. Limpi
yenkululeko isiqoqoqela sokuzikhethela ukuthi umuntu ufuna ukwenzani ngomzimba wakhe.
Umthetho omutsha wesigaba seFlorida ngomunye wemithetho oncindezelayo osubangele ukuthi kube lemizamo yokufaka lolu daba emaphepheni okuvota ukuze kube lomthetho kusekelo sombuso walesi sigaba. Izigaba zeMelika zibumba imithetho yokukhipha izisu ngoba umthetho owethulwa ngumthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme wesula imithetho yesizwe eyayivimba ukuthi izigaba zingathathi amanyathelo ngodaba lokususa izisu. UTrump wakhetha abahluli abathathu kulabo abayisithupha abagengula lumthetho okubangela ukuthi uHarris athi kumele abavoti bamjezise uTrump ngalokho.
Across our nation, we witness a full-on.
Elizweni jikelele sibona izigaba ngezigaba zelizwe zihlaselwa phezu kodaba lwelungelo lokuzithwala kumbe ukususa isisu.
Former President Donald Trump did this.
Lanxa uTrump esithi umthetho omutsha weFlorida ulukhuni, uyake aziqhenye ngodaba lokuthi izigaba zizithathele amanyathelo kudaba lokukhipha izisu. Intando kaZulu uchasise enkundleni yakhe ukuxhumana ngenyanga edluleyo.
These states will be different. Many will have a different number of weeks, or some will have more conservative than others, and that's what they will be.
Izigaba zizaba sezehlukene, ezinye zizakuba lamaviki ahlukeneyo, ezinye zibe lemithetho ekhululekileyo, yikho okuzakwenzakala. Okusalayo yikuthi intando kaZulu, kumele ulandele okusenhliziyweni yakho, kwesinye isikhathi, okokholo lwakho.
Kwesinye isibhedlela eFort Pierce esigabeni seFlorida, esinye isigulane sithi sesabela ukuthi umthetho omutsha uzabangela ukufa kwabesifazane abasakhulayo.
I think it means a lot more deaths.
Ngibona ukubhubha kwabaningi phela ngoba amaviki ayisithupha awamaningi. Yazi ukususa izisu sokuzenziwa insitha. Kuyabe kungalunganga.
It'll just be unsafe.
Phandle kwamakilinika asusa izisu, abalwela ilungelo lokuthi kungazavunyelwa ukususa isisu, bayazama ukukhuluma labangena phakathi kwalezindawo. UThami Hall uyalandisa.
And a lot of girls don't even know they're pregnant.
Amantombazana amaningi ayabe engazi ukuthi azithwele kuze kufike amaviki ayisithupha. Bacabanga ukuthi abazithwalanga kuze kwedlule inyanga.
Be seeing two different days.
Lanxa ukumisa ukususa isisu kusipha idlabuzane abavoti bebandla lama Republicans, uTrump uyakwazi ukuthi lolu ludaba oluqakathekileyo kukhetho lokudinga umongameli olulababili abanguchiki lobhanqa.
Always go by your heart, but we must win. We have to win.
Izigaba zizaba sezehlukene. Ezinye ziza kuba lamaviki ahlukeneyo. Ezinye zibe lemithetho ekhululekileyo. Yikho okuza kwenzakala. Okusalayo ikuthi intando kaZulu.
UHarris uthi abanye bakaTrump abakubandla lama Republicans abakudali leCongress bafuna kumiswe ukususa isisu elizweni jikelele. UTrump uthi akunjalo ngoba izigaba sezingazikhethela ukuthi zithathe inyathelo bani. Lolu daba lulotshwe intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns. Lalethulelwa emoyeni yimi uChris Gande.
Sobe isikhathi sokuzwa imibono yabanye benu linabalaleli beStudio 7 elithumele ngeWhatsApp.
Instead ukuthi bethengele abantu ukudla bezama ukuthi besize belungise imigwaqo belungise izikolo othi wenga baye e-Iran. E-Iran uyakwenzani uthi wenga? Abantu babulaya indlala ekhaya la, abantu balala bengadlala. Kodwa balesikhathi sokuthi bavakathi bedlala isimali bengela nto abayilandayo. Umanje kulandwa izikhali zokuyadinga ukuthi kubulawe laba abantu abaselizwe. Akula government endi ehlala icabanga ukubulala abantu kuphela engela sizo kibo ecabanga ukuthi babulala. Yinto eyenzakalayo. Uthi wenga kade ayifunani Iran. Ongasho nje ukuthi into kade ilande Iran obuye cela abantwana bezibakwa abalala bengadlanga ukuthi uthole lokhu kade efuna lokhu yini.
Mina ngifisa ukuthi ngiphendule lubaba osekhuluma ngokuthi uChamisa sethengiwe namuhla. Kanti izolo uChabangwe senza konke lokhu bengayo. Usebona uChamisa uChiwenga ukuhamba kwake kuChamisa umbizile yini? Uhamba yedwa yini? Hayi bakithi ake nisibe ningabantu siyekele lokhu okutshona sidinga nje ukungolonga impilo yabantu bezimbabwe nxa yokungazwisisi kwenu. Ngamina ngezani yani loChabangwe achiyane loChamisa khuluma sunganyoka ukhulumayo
Studio 7. Studio 7, hayi ngiyacela ke ngesengizicelela abantu benkosi ngiyathanda uhlelo kodwa ke angazi yini ama voice note yami ngafunda sengifake ngafaka izinzima nami ngumuntu wezimbabwe hawu ake nami ngizwakale phela ngiphawula ngezwe lami leselifile kodwa into engifuna engiphezupayo laphana ukuthi njengoba imali seyikhona lapho into engifuna nje ukuyikhuluma ukuthi uhulumende uyenza kahle imali zabopha osiphathelene. Into ebengiyifuna ukuthi imali okuzithembakale ukuthi mayitholakale kumarket nayo idayiseka. Uzabona ukuthi izwe ilivusa mayingadayiseka impela kumarket nayo ibonakale kumarket ukuthi uyakhona ukuthi uyithengise uyithenge. Awu singabonga.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumela yena imibono kunombolo ezithi +12024650318. Nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zonalezo ezithi +12024650318. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo Live Talk namhlanje, uhlelo asihluzeni bomama lapho sixoxa labesifazane sisizwa imibono yabo ngemali entsha esanda kwethulwa elizweni eZimbabwe Gold kumbe ZIG. Ebezikhokhela namhlanje, uhulumende wezise ukuthi kulabantwana abangamashumi amathathu lanhlanu ababulewe ngumkhuhlane wendingindi. Okwanamhlanje siligqiba lapha. Uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.